Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 sibandlela 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
As you are aware, when Hopo Shimono appeared for the first time in the Manchester Court on Saturday, the 9th of January.
Intathele izindaba uHopo Shimono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare wathi kasoze acele ukuhlawula isibambiso sebail ngoba ufuna ukulwisana lomthetho owasetshenziswa ukumbopha.
Lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kulokumangala.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba zelizwe, imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni lapho abadabuka khona. Lapho bengcwatshwa kuzamele ibhokisi lingavulwa njalo isidumbu aseseyikuvunyelwa ukuyalala ngekhaya andubana umuntu abekwe. Abafela kwamanye amazwe bazavunyelwa ukulethwa ekhaya kuzongcwatshwa, kodwa kuzamele ingwalo zokubaletha zihlolisiswe kanzima andubana baphiwe imvumo yokwenza njalo. Lesi saziso siphuma ngesikhathi inani labatholakale bele coronavirus liqonga mihla ngemihla. Kunje izolo kuphela kufunyenwe abaphose bafike 1,978 belegciwane le-coronavirus labulala abangamachumi amabili lane 24 ngelanga elilodwa kuphela. Sebezinkulungwane ezingamachumi adlula amabili lanye 21,477 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho nyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lambili 12,582 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 507. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi edlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 72,121. Intatheli zindaba uHopo Shimono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Igqweta lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi ukubotshwa kwakhe akukho emthethweni ngoba umthetho osetshenziswe kumbopha wakhitshwa lidale le-Constitutional Court. UShimono wethule ugwalo lapho aveza khona ukuthi kaseyikudinga ukuphiwa ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso i-bail ngoba efuna ukulwisana lomthetho owasetshenziswa ukumbopha. Uthi uzalinda lolu daba esesitokisini luze luye emthethwandaba we-Constitutional Court. Okuningi sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
UShimono umise phambi komthethwandaba wedale likamantshi ulazi ngincube weHarare esethethwa icala lokuqamba amanga emva kokusabalalisa udaba losane olubika lwatshaya ngenduku lwafa lusemhlane kanina okuphiwa ngamapholisa ethi akula sehlakalo esinjalo. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi baphikisana nalokhu ngoba kakula sizathu sokubotshwa kwakhe ngalolu daba.
As you are aware, when Hopo Shimono appeared for the first time
Ujimone imisa pambi wedali lomthetho ndaba ngomgqibelo sasingavumelananga lokubosha kwakhe ngoba waboshwa ngomthetho ongekhoyo. Umthetho abamthonisa ngawo wakhishwa lidali le-Constitutional Court ngo-2014. Kawukho lomthetho yikho esikutshele idali.
Umchuchisi unkosazana Ninsi Chandakaona yena uphendule esithi umthetho lo wakhitshwa kusetshenziswa isisekelo sombuso esakudala hatshi esalotshwa ngo-2013. Ngakho-ke uthi kusemthethweni ukuboshwa kukaShimono. Kodwa uNkomo uthe imithetho yonke yakhitshwa phansi kwesisekelo sakudala kayisasebenzi kusisekelo esitsha esabekwa ngo-2013 esithi kumele uhulumende ame ukuhlukumeza abantu abamphikisayo ebesebenzisa imithetho yakudala. UNkomo uthe ukuhlukunyezwa kukaShimono kubonakala ngendlela aphethwe ngayo ejele lokufaka akwenziwa izankosi ezandleni lenyaweni yena engelacala elezingalaphezulu elingaba ingozi kwezomvikela welizwe loba ukubulala umuntu.
The news is not a dangerous prisoner. We wouldn't want to get into
gala gala elikhulu azifuna ukukhuluma ngendlela abenza ngayo, kodwa ngokubona kwami ukuthaba kakhulu kwalabo abasebenza emajini.
UNkomo ubeke isicelo phambi kukamantshi sokuba uShimono ehlukanise lezinye izibotshwa njalo aphiwe amanzi akhudumalayo ngoba ecathangela ukuba ingabe lo mkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokuhlangana nababili abalala umkhuhlane engakabotshwa. Idale lizaqhubeka ngodaba lukaShimono kusasa. Kuthi ummeli wezengeza West uMnumzana Chopska othisa icala elifana likaShimono umise imithethandaba ngumantshi uMnumzana Ngoni Nduna, kodwa uyalilandula leli cala. Iqwetha lakhe uMnumzana Jeremiah Bham uthi uSikhala uhlukumezela ukuba waba lesibindi sokufuna ukumela uShimono ngaphambilini kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo.
Sitshele idale ukuba siyakhonona ngendlela abotshwe ngayo. Sibona angani uhlutshelwa ukuba ufuna ukumela uHope uShimono. Idale lithi lizazizisa ngodaba lolu kusasa.
UShimono lweSikhala babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana eTwitter besola ukutshaywa ngenduku kosane olulenyanga ezithoba munwemunye yokuzalwa obelisemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipholisa. Kodwa esikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyathi wethule umbiko othi lumntwana akabulawanga uyaphila, okwenza amapholisa agcine sebopha uShimono lweSikhala esithi balobe amanga. Kunjalo nje isikhulumeni seMDC Alliance uNkosazana Fatai Mahere ulobe ekhasini lakhe leTwitter esaziza ngokubotshwa kwakhe namhlanje naye sithiswa icala elifana lababili laba. UMayeri ukhangele ukumisa phambi komthethandaba kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave. Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe. Kwezinye izigaba imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Kuthi emasimini ezinye izakhamizi sezikhala ngokuthi lingaqhubeka lisina kanje izulu kuza kuba lomonakalo ngoba izilimo sezitoda. Lamuhla izindlu eziningi emizini yeNashville leRiverside eGweru zingene amanzi ngemva kokuna kwezulu elikhulu. Ezinye izakhamizi zithi kulakho ukuba nendlala lonyaka ngenxa yezulu eliningi kakhulu. Sixoxele sakhamuzi seBulilima esigabeni seMatebeleland South uMnumzana Solani nje eminyama moyo.
Lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kulokhu mangathi hlala sikhala nxa izulu ingeke kodwa ngaze likhona futhi sesikhala engakutsho ukuthi leli zulu ngendlela ezengayo liyana kakhulu. Ngike ngiyakhangela eline ngeFriday line ubusuku bonke kodwa liqale ngo-4 emini kwaze kwaba ngo-12 ebusuku.
lokho izulu liyana khuluma ngizolo futhi libe lisina kwezinye indawo izulu liyana imifula igcwele amachibi agcina kudala ngabo 79 ayegcwala amanzi ahlala agcwele kathesi imisenya isivuke phansi izulu liyana ukuthi ngalithwala abantu babe lokwesaba ukuthi hey selifikile ngikhuluma nje lelanga lakhona liyashisa liphakathi kwamayezi uzwe ukuthi ilanga lezulu
manje ngokubona kwakho ubona ngani khona okwenzakala akusoze kugcine kusenza ukuthi kube lendlala
babu Gandhi sibe sijabula sisithi njengobana izulu likhona sagijima salima and abantu balimi ngaye ugajopo lowo ngabantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kanti isikhathi sesihambile baba Gandhi abalama-tractor abo labo bazama ukulima baba Gandhi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ikakule emisenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthi yesilima kulama lamabele lawo esinto okwenzakalayo ukuthi aseyelo yelo yelo umumbu khona laba limumba ngikhuluma sokuyelo amanzi othe masimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda so silethemba lokuthi khona abagandi bazaba balutshwana abazathola ikakhulu laba abalima endaweni ezigcinileyo endaweni lapha okungela msinya khona baba Gandhi indlala angeke ngisho ukuthi indlala asozibe khona ngizwa abanye lokho bekhuluma bethi ha lo nyaka sizachama bele ngokubona kwami njalo njengomuntu owakhulela emakhaya esintwini lapho esasilima khona kudala abadala befuye kakhulu le kuzaba indlala ukuthiwa indlala ebilezulu ngokubana kungavela kuthi akusoze kwavuka tshaba sokuthile mina ngibona indlala enkulu kakhulu
umnumzana Solani nje emnyama moyo yisakhamuzi sebulelima siphinde saxoxa lo kansela wedede esigabeni seMathebelele North umnumzana Stanley Dorima ukuze sizwe ukuthi umumo wezulu unjani kulesi sigaba
izulu liyana mnumzana okwamaqiniso suku zonke vele hayi liyathululeka izulu but indawo esikhona umhlabathi wangona ayisiwo lowana wokuthi singathi abantu bayakwanisa ukuthi bevune abantu abakwanisa ukuvuna yilo labana abafakinkulu abasebenzisa ama-fertilizer umhlabathi lo ordinary umhlabathi lo uyayenza ukuthi kube le ndlala yezulu so indlala ingakwanisa ukuthi ibe khona lezulu eliningi because izulu wangona liyana kakhulu ukuthi hayi okulinywe lokhu sokusiba yelo lo ngenxa yokuthi kuya kungela imikhuba kumbe even ama-fertilizer lawa babengasebenzisanga khonoko
ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho akusoze kube le ndlala yini lona izulu likhona
ya abantu bathwele nzima kathesi lokuna kwezulu eliningi leli njengalapha lapho engihlala khona edede lapho engikhansela khona izindlu zemthuya ziyawa lezulu eliningi leli abantu bathwele kanzi emaphandleni njengoba ngiyisakhamuzi lami emaphandleni khona ngale hhayi ukuhlakula abasahlakuli sekuyenze okokusuphuna utshani because ukuhlakula akuhlakuleki so yibo ubunzima obuhlangana labantu okwakathesi izakhamizi zesigaba lesi sesilewu lapho engiyisakhamuzi lami but in general what I can say ukuthi hhayi izulu kubantu balungiselele ukulima hhayi izulu eli-right because ngesikhathi izulu langona liyana but liyanisa abantu i-chance ukuthi bangene emasimini because ilanga liyaphuma okwenza ukuthi khonoku kuyabe kusutshuniwe utshani kuyabe kusutshuniwe kusho ukuthi kuyabe kukwanisa ukufa lazinhlanyelo zisala zijabula so indlala yezulu ingcono kule ndlala yelanga yikho ingakutsho ngamafitshane
lo bekungukhansela wedede esigabeni seMathebelele North umnumzana Stanley Dorima ibandla lamademocrats ngapha kwelemelika likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula ugwalo olujulileyo olwe impeachment edale le House of Representatives olumemethe amacala okususa esihlalweni umongameli Donald Trump oyetheswa icala lokukhuthaza abalandeli bakhe ngeviki ephelileyo ukuba baphazamise ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli edale le-Congress okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza kuba ngokwesibili ukuba uTrump etheswe amacala okungalandeli ngemfanelo imithetho yelizwe leMelika. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela idale leHouse of Representatives ukhangelele ukuthi uzacela umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence ukuthi asebenzise imithetho yelizwe iyokususa umongameli esikhundleni. Unkosikazi Pelosi uthi kungahlula ukuthi uPence asebenzise i-25th Amendment uza kwethula kusasa ugwalo lwe-impeachment edale leHouse of Representatives. Lokhu kukhanya kusekelwa ngamalunga wonke ebandla lakhe labanye abakubandla lama-Republicans. Bafuna uTrump asuswe esikhundleni besithi wephula isisekelo sombuso welizwe ngokukhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bangene ngenkani edale le-Congress eWashington DC ngeviki ephelileyo. Kodwa kukhanya engani uMnumzana Joseph Biden osanda kunqoba uTrump ukhetho lukamongameli kakusekeli lokhu esithi uzaphazamisa ukulungisa okuhlupha abantu beMelika njengoba udaba lolu lulakho ukuthoniswa uTrump sephumule esikhundleni sikamongameli. Akucaci ukuba idale leSenate lizakwenzani ngodaba lolu njengoba likhangelelwe ukuba lizaqala umsebenzi mhlaka 20 zibandlela uTrump esuka esikhundleni. Olandela udaba lolu uMnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwena eMelika uthi benza kahle abafuna ukujezisa uTrump.
Sephomgura ahanje yena ingqondo yakhe ukuthi ngangcono ma uthi ngiphume kangcono ngidilize yonke into ngiphume ngidile yonke into, the whole house must come down, than ukuthi mina ngiphume nje ngiyi-one. Kodwa sizobona one by one ama-Republican senators lade lokhu emsupporta laleyo support uzoqala ukuyiluza.
UMnumzana Banda Moyo ohlala komnyama eBulilima West uyakusekela lokhu.
Indoda le untamo olukhulu impela endlela bebusa ngayo. So osekusalele ukuthi sikukhangelele ukuthi njengoba konke afuna ukukwenza ngani kakuphumeleli. Sibona umbuso wase-America uTrump ephuma ngempela engasabulaliswa abanye abantu bona abayi-4 kube baphelele khona abantu. Sibethe sibona futhi ke icala lelelezwe i-demonstration le ukuthi liyayezwa njani.
UMnumzana Hloniphani Moyo laye uyakusekela kakhulu okwenzakalayo.
UTrump wadliwa kahle okungekho ukuthi ukhona ukuqilwa nokudlela bezelwa kwabakhona. Sibe sikubona ngapha kithi e-Afrika manje kulusizi mase sikubona bekwenza bakhona lephesheya ukuthi angavumi ukuthi udliwe.
UMnumzana Alex Nyathi uthi kuyangisa okwenziwe nguTrump.
Kuyamangalisa okwenzeka e-America. Ilizwe lade sithembe ukuthi yilo elilonda idemokhrasi, asakwazi ke ukuthi idemokhrasi sizayibonela kuliphi ilizwe.
Kodwa uMnumzana Mbongeni Ndlovu uyakusekela okwenziwa nguTrump.
Into eyenzakale e-America i-right. Mina kangisoke into e-right. UTrump naye ulwela lokho akulwelayo, ulwela ukubusa, ulwela isikhundla leso asesirojwa ngamademokhrasi.
Sungu labantu bambalwa asebotshiwe ngamapolisa besethiswa amacala okungena e-Congress okungekho emthethweni, ukutshontsha impahla etshiyeneyo, ukubulala amafasitele lokunye edale le-Senate lele-House of Representatives lokwenza udlakela. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngingu-Gibbs Dube.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave. Livetalk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus elizweni lokudedelwana kombuso waseMelika okulokhu kulokufuthelana. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abe Inhlanganiso yeMelika yaba umdlalo wegolufu eProfessional Golfers Association of America sebequme ubudlelwane loMongameli Donald Trump osephume embusweni ngokuvotela ukuthi umncintiswano omkhulu owe 2022 PGA Championship ungasenzelwa enkundleni yakhe eyeBedminster esesigabeni seNew Jersey khonapha eMelika. UZulu waseUganda uyavota liviki ngolwesine kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Kulabantu abalishumi abancintisana lomongameli Yoweri Museveni osele minyaka edlula amashumi amathathu ezembusweni. Abalishumi laba bagoqela uBobby Wine, umculi olodumo osowangena kwezombusazwe okhanya elosekelo olukhulu elizweni lelo. ELeSouth Africa libikwa selibhekane lodubo olukhulu lokuqonga kwenani labantu asebehlolwa befunyanwa beli coronavirus. Kunje sebesedlula isigidi 1.2 million asebebanjelwe legciwane leli eselibulele abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 33,000.
Iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo kulandela ukuqansa kwenani labantu asebetholakale belegciwane leli zikhanya zingalukhuni njengalezo ezafakwa ngomnyaka odluleyo. Ilizwe lilabantu abalutshwana ababegula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu edolobheni lakobulawayo libikwa lingalandeli iziqondiso ezethulwa nguhulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngemva kokubonakala kwabantu abaningi enzikini yedolobho leli njalo liqonga inani labatholakala belegciwane leyelimi. Abalwela amalungelo kazulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi isimo esibi somnotho yiso esenza uzulu asukume ayezama ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi we-National Consumer Rights Association inakora uthi ungalandeli iziqondiso uzadala ukufa kwabaningi.
I-lockdown leka isezilethe inguquko ngokuba nanko ama-cases akhwela kodwa abantu kuziphatha kwabo kakulethi inguquko. Njalo layo i-lockdown kayila mfundiso egcweleyo igcwalisa amapholisa lama-roadblock kanti kudingakala ukuthi abantu bafundiswe ukuba bazwisise ingozi enkulu ukufa okukhulu okuphethwe yi-COVID-19. Kodwa ke nxa kuzavalwa nje kuvalwa izitolo kufa kwamapholisa kuthwala impopho lama-button stick kungela mfundiso akulalutho luzaphuma kulokho abantu bazasala besifa ngobunengi kulalokho esikubonileyo phambilini. Ama cases esemalutshwane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyabulawayo Vendors and Traders Association, uthi akhona amalunga abo abanjwa ngamandla ukusebenza becatshisa.
Khona abantu abathengisayo, kuthi ukuthi ngabantu ababehlisa amathuba labo kule ngxenye baphile nxa bethole izikhadlana okuncane ukubathengisa. Engxenye basiloke sisagqugquzela uhulumeni ukuthi ngabe uyakhangela emthetho lwawo obekileyo ukuthi abantu basebenze kakhulu abalama licenses lemkambo le evalelwe phakathi ngoba singadeploya thina ama market badges sabantu abangancedisa ukuvolunteer ukufundisa abantu ukuthi balandele izinqumo lezi. Silamandla ukuthi sikwenze khona konje ngenhlanhla ezivumela abantu abazisebenzayo.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye wabaphila ngokuthengisa uthi iziqondiso zalumnyaka azilamehluko lezanyake enye.
I-lockdown i-lockdown akulaza ukuthi last year ibinjani ngoba mina ngisebenza ngili-cross border trader. Abantu engathi nje kwaba lama adjustment umuntu wakwazi ukuthi njengoba laphana sasichayiwe ezama-vendors khathe sesesingakwanisa ukuthengisela emayadini. Ngiyabona nje ukuthi abaningi abathengisa lokhu lalokhu bakwanisa nje ukuthi bathengise besemayadini kungafanani la-last year ukuthi vele nje umuntu kwakuvele nje into yonke ithengcincincincincinci. Kodwa thina njengama-cross border traders ngibona nje kuyafana and okwazi siye kuwesi ngoba vele akulala cushion fund esiyiphonyisiweyo imali sayithola kanye.
Umnumzana Bhekimpilo Moyo omunye wabasakhulayo uthi osekuqakathekile imali yokufumbathisa ukuthi bengabotshwa.
Manje abantu bazenzela umathanda noma ubani nje engenancwadi uyangena ethawuni echone sporta potela kungela business eqhakathekileyo engabe nje bayilandile then la mapolisa la manje ukuthi akutholile emgwaqweni lapho bona into abayiqhakathekisa kakhulu okwamanje sokuyimali abasaqhakathekisi umthetho we-lockdown oyiwona adofakiwe noma bengaze kubamba ungagqokanga kahle imaski bona abakufunayo nje kuphela imali bakuyekele nje uzihambele.
Umnumzana Dala Ubuhle Sibanda wesakhamuzi sakoBulawayo uthi isandla somthetho asibonakali emalokitshini njengakumnyaka odluleyo.
Indlela okwenzakala ngakhona abantu abayekethisa ngakhona imithetho ye-COVID iyesabisa kakhulu ngoba kuba imikhuhlane isazoba mningi ngendlela abantu abayekethisa ngakhona. Siyacela ukubana amapholisa afike emalokitshini azame ukubana enforce indaba ye-lockdown ukwenzela ukuthi kunanzelele ukubana lesi sifo siyabulala njalo abantu kumele besithathe ngonanzelelo olukhulu kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID likhuphuke okwamagama kuviki edluleyo okubelelanga lapho okutholakale abantu abangaphezu kwenkulungwane i-1365 belegciwane leli ngosuku olulodwa kuphela. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abaqeqeshi bomdlalo wenguqu asebe sebenzela amaqembu adlala ezigabeni ezingaphansi bathi uMangoye uselala eziko ngokumiswa kwemidlalo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lesiwu uMorris Mkhwiti uthi uyesabela ukuba lalonyaka bazabulawa yindlala njengalokho kwenzakala enyakenye lapho umdlalo wenguqu ongazange udlalwe khona kweleZimbabwe.
Ibhola lavalwa, amakhochi aphila ngebra balemuli, kumele bethengele abantwana ukudla, besicela nje obusinessmen labanye nje abangasinceda ukuthi bangasinceda ngamafutha hambazi ngoba kunzima. Sesiphelelwe, sesithembile ukuthi lonyaka kuzaba lomehluko. Ibhola lizavunyelwa, akusahambanga ngaleyo ndlela, asakwazi ukuthi senze njani njengabaqeqeshi bebhola.
Umkhwiti ubeseziphilisa ngokuthengisa ukuchiyeniwe edolobheni lakoBulawayo manje kulezi nsuku akayenelisi ukwenza lokhu ngoba uZulu engavunyelwa ukuhambahamba santando. Kuyimizamo kahulumende ukwehlisa inani labantu asebebanjiwe umkhuhlane we-COVID-19. Ukungadlalwa kwemidlalo kusukela nyakenye kutsho ukuba umqeqeshi osakhulayo welaVeti Mabunda kuzamele alinde ukuze aqale ukuqeqesha kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba engenise iqembu le-Quality Foods kulesi sigaba ekupheleni kuka-2019.
Zazithi amibe after 21 days sesibuyele ema-ground but umnyaka wonke wazi waphela and we were frustrated but akwakungela nto esingakwenza especially kwakule other things that we supposed ukuzilungilungisa sitshaya ama-final touches njengeteam yayiqala ukungena u-division 1 but asakukwanisanga khonokhwana. So as a club we were frustrated but ngathi ababe frustrated kakhulu ngabafana because base bezimisele ukuthi bezithengisa maybe kathi singathi wasikhuluma ukuthi maybe 1 or 2 or 3 players sebebonwe ngama-club amakhulu but waba frustrated kakhulu but ekugcineni okuqakathekileyo ukuthi singabuyele ground shotile. So sithemba ukuthi 2021 maybe government ingazivumeza ukuthi sibuyele emagroundini sedlala as long sonke siyabe sisafe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifanyakenye ike yapha amaqembu izimali zokuwancedisa kodwa leyo mali iphume kanye kuphela njalo iningi lamaqembu likhale ngokuthi livele incane lo nyaka. Inhlanganiso yeZifa ibikhangelele ukuba amaqembu aqale ukuzilolonga ekuqaleni kukazibandlela kodwa lezo nhlelo ziphazamiswe yikuphakama kwenani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuba uhulumende amise abantu uhambahamba santando elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sengakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past six ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.